yikho kuthiwa ukuba yintshantshu yokuthutha, ngoba okusegcekeni ukuthi thina esikwenzileyo sikhuphe abantu akade besenza ubuthengisi, akade besenza okungavunyelwa i-constitution yebandla lethu. Satsho lokuthi okwenziwe lokhu akwenziwanga ngunqube, akwenziwanga ngusingelisi ebambe imhlonga, akwenziwanga ngudube. Kwenziwe i-constitution ye-MDC engavunyeliyo konokho abakwenzileyo ukuthi bathi bekwelethu ibandla bathi basapota elinye ibandla kumbe bangamalunga elinye ibandla. Lokho kwenze ngumtambara. Ungakwenza phela ungatshona umile usithi ufuqa umoya ukuthi utshintshe kungayezansi yenyakatho. Akula muntu ongakumisa ukuthi wenze lokho, kuyabe kuyikuthanda kwakho. Kodwa kuseqinisweni ukuthi ubukhokheli bebandla lethu sobukhulunywe kabili e-High Court. Siyakwazi ukuthi bahambile bona abalandela umtambara abalithwane labo bayakuthi baphilisana nakho baye Supreme Court. Iqiniso lomthetho lithi nxa i-Supreme Court ingakahlali yabeka isinqumo, yatsho isinqumo esehlukaneyo laleso esibekiweyo, akulanto etshintshayo. Kuzatshintsha kuphela nxa i-Supreme Court ingahlala ibisisithi iyaguqula izinqumo ezaphuma e-High Court. Esikwaziyo ukuthi umkhokheli webandla lethu waphuma e-Congress. E-Congress lapho okungaqanjwanga khona umtambara la i-province eyodwa. Lapho ama khona imtambara wathi uyavuma ukuthi abantu sebemkhuphile esikhundleni. Lapho yena umtambara ezikhulumela ngomlomo wakhe wavuma ukuthi akula province eyodwa emkhethileyo. Siyakwazi ukuthi asekwenza ukwenzela ngokuthunywa ngalapho akhona, hhayi asiyakubanisana lakho lokho. Umuntu nomuntu ulemvumo yokuthi alahleke emgwaqweni uzawuthola umgwaqo mhlana sewudinga, akusikhathazi. Thina okusikhathazayo yikubumba ibandla lethu siliqondise, senze izinto ezileqiniso, into ezihlanzekileyo ezenza ukuthi abantu basithembe eqinisweni ngesikwenzayo.